Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 27 kuzibandlela 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
njengenhlanganiso eyizaphu esalwa sisonke silwela inkululeko sikhuluma nje sidayi dalale ngokuthula kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende lo esilayi nguye abantu abakhala ngaye.
Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe yi-COVID-19 ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo, uJoel Biki Matisa loParadise Mondi bangcwatshwe e-Heroes Acre namuhla. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bakhala ngokuhlawuliswa imithelo yeduty ephezulu nxa bengenisa usizo lokuzivikela la kumkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Owakathesi yikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe nokutshajwa amajuti. Nxa siletha imibheda njengasaletha imibheda sisatshajwa amavata ama-duties thina sizama ukuncedisa, lokho kuyasiphambanisa kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamatyumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhweze inani lasebebule yilomkhuhlane laya ku 1103. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelela yakunkulungwane eyodwa elekhulu lantathu 1103 izolo, kulandela ukubhubha kwabantu abangamatyumi amabili lasishiyangalombili 28. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu edlula amathathu 358. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus yeZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula kancane ezingamatyumi amathathu lambili 34,004. Phakathi kwababhubhe izolo abalityumi lantathu ngabeHarare. Kulababili kobulawayo, oyedwa eManicaland, ababili eMashonaland Central, oyedwa eMashonaland East, abathathu eMashonaland West, ababili eMidlands, oyedwa eMathebeleland North, kanye labathathu eMathebeleland South. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi ezintathu phose lengxenye 3.4 million njalo wabulala inkulungwane ezingamatyumi phose ayisishiyagalolunye 86,898 ngokutsho kwe-African Union. Emhlabeni jikelele usubulele abantu abedlula isigidi ezimbili 2.1 million njalo wahlasela abangu 100 million. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus buthumuthumu ngeviki edluleyo ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biki Matisa loParadise Mondi bangcwatshwe e-Heroes Acre namuhla. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokokuqala embalini yokungcwatshwa kwamaqhawe emathuneni awe-National Heroes Acre ukungcwaba amaqhawe amathathu sikhathi sinye. Lo mngcwabo ulandela owamanye amaqhawe amabili, unkosikazi Ellen Gwarazimba nomnumzana Morton Maleanga, labo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Bekhona njalo asebethethwe yilo umkhuhlane kuyo nale inyanga kaZibandlela, kungabake baba yiziphathamandla enhlangothini ezehlukeneyo zikahulumende abagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere. Usomabhizimusi olodumo njalo wake waba lilunga ledala lephalamende umnumzana Christopher Chigumba. Lo mkhuhlane uthethe njalo umkakhe kowaye ngunobhala wezokudlelwano lamanye amazwe kuzanu PF unkosikazi Emily Mbengegwi, kanye lo waba ngusiba lukhulu wakuqala webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ ekutholeni uzibuse uDr. Khombo Moyana labanye abambalwa. Obe ngumhlonitshwa emngcwabeni wabathathu laba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Let me also take this opportunity to underscore that the departed gallant sons of the soil did not labor in vain.
Ngifuna ukuthatha leli thuba ukusho ukuba abafelanga ize laba bantu. Isifiso sabo kwakuyukubona uzulu wonke ethuthuka engekho osolayo. Lasekufeni baqhubeka beyisibonelo njengalapho basaphila.
As inspirational as in their lives.
Omunye wabalwa impi yenkululeko owasebenza lomuyi uSB Moyo kuZipra osengumkhokheli weZaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kulusizi ukuba uMoyo ubengakaqedi umsebenzi wokulungisisa ilizwe.
Njengenhlanganiso eyiZaphu esalwa sisonke silwela inkululeko sikhuluma nje sithi hayi kalale ngokuthula, kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende lo esilaye nguye abantu abakhala ngaye, nguye ofanele ukuthi ngawe uyalungisa izinto ukuthi abantu esalwela inkululeko sitshengise ukuthi salwelani. Kodwa akutshengisi kwakathesi, we are the poorest country, lapha imali yethu kayithengi lutho, abantu abalamsebenzi. Akutshengisi njalo lapho esiya khona ukuthi kungaba ngcono.
Unkulumo yakhe uChiwenga emngcwabeni lo uxwayise uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-WHO lohulumende ukuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 esivuke ngolaka olukhulu lonyaka. Lesi sixwayiso sigcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Madzorera.
Of course, I cannot confirm or verify these parties and other super spread events. But the fact that people
are pointing them out means kodwa khona ukuthi uZulu ukhuluma ngayo limicimbi kusho ukuba engxenye abanye balaba abantu abahloniphakayo baphatheka kulawo ma super spread events bephambana lokwabekelwa uZulu njengeziqondiso okumele zilandelwe. Siyamkhuthaza uhulumende wethu lalabo abakuzikhundla zaphezulu zikahulumende ukuthi bazilandele labo lezo ziqondiso abazibekayo ukulondoloza umuntu wonke. Siza kuba ngabantu abalondolekezileyo nxa sonke singenza njalo.
Bekulabantu abalutshwana eNational Heroes Acre lamhla abagoqela abemuli lehlekana leziphathamandla zikahulumende kulandelwa iziqondiso ezenhlanganiso eye-World Health Organization nezikahulumende. Bekulamakhwaya amabili akade ecula ingoma ezigcwele usizi ogoqela eyokholo eculwe ngabeze-TRP choir. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Dama.
Abanye bethu sebezintantane, abanye ngabafelwakazi.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule intatheli zindaba uHopewell Chingono ngesibambiso sebheyili ngemva kokuhlala entolongweni okwensuku ezingamachumi amabili. UChingono uboshelwe icala lokuqamba amanga ngosana okwakuthiwa lufile. Abanye ababotshelwe icala linye iziphathamandla ze-MDC unkosazana Fazai Mayere lomnumzana Job Sikala, yena oluke evalelwe. umahluli ukulule uchingono nge $20,000 ye bail. Inhlanganiso esizimeleyo kobulawayo ezincedisana lohulumende kanye lekansili yaleli dolobho kumizamo yokulwisana le-coronavirus bakhala ngobunzima ababhekane labo ekuletheni impahla zokuzivikela kulumkhuhlane. Bathi bahlawuliswa imithelo ye-duty ephezulu kakhulu. Lokho kubikwa sokuvangela ukuphuza kuncedo lolu ebantwini. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe ingena kulanga lesitshumi mabili lambili 22 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown lapho inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezincedisana lekhansili kunye lohulumende ukutholisa impahla yokuzivikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 besithi izikhubeko ziba zimenyi ukuletha lolo ncedo. Umgcinisihlalo we-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 uMnumzana Busisa Moyo uchaza inhlupho ababhekane lazo.
Okwakathesi yikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe nokuthathwa ama-duty. Nxa siletha imibheda njengasaletha imibheda sisathathwa ama-vat ama-duties thina sizama ukuncedisa, lokho kuyasiphambanisa kakhulu. Siyancenga uhulumende wethu ukuthi nga nxa sizizama ukuzincedisa mayelana nge-COVID-19 bakhangele basikhangele ngesandla sikuthakatha kundaba le.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Onias Chuma uthi uhulumende kumele ayekethise eminye imithetho yakhe ephathelene lokungena kwempahla evela phandle kwelizwe enza iluncedo hathi okwebhizimusi.
Ukuze lawo ama-organization aziwayo kuhlale kulesivumelwano esayenziwayo nguhulumende ukuthi nxa besiza kube lula kubo bengabahlawuliswa into ezifana labo-taxi, kungathathi njalo isikhathi eside ukuze bethole imvume yokuthi besize umphakathi. Kube lula nje kubo ngoba singabonisa la nxa singani silukhuni sometimes kuyabolisa inhliziyo yalo uzama ukusiza umphakathi. Isicelo singaba laso kuhulumende ngesokuthi ehlale evele lezimiso ozenzileyo kuma-organization kakhulu lawo ayaziwayo uze nxabe ncithi usizwe kube lula.
Umqondiso wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Welcome Lilo uchaza okumele kwenziwe uma abantu beletha impahla zokuzosiza umphakathi. Manje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokubhalela zicela imvume kuhulumende ukuba zingahlawuleli umthelo we-duty empahleni ezizosiza umphakathi ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19. Ikhansili yedolobho lakobulawayo layo ngeyinye esalinde incwadi yokuyamukela imibheda esuka kwele South Africa ukuze ingahlawuli indleko zokuyiletha ekhaya osekuyibisele emuva ukusebenza kwekhansili kuzibhedlela zayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulayifidoku lamuhla kuhlelo oluphathelane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenhlupho ezidibana labeZimbabwe ukuyangcwaba abemuli zabo ekhaya. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi imithetho ye-COVID-19 ephathelane lezimfa lemingcwabo ibalethela ubunzima obumangalisayo nxa sebebhujelwe izihlobo. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ukubhanza kwenani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa sekwenze laqonga inani lezalwane zeZimbabwe ezibulawa yilo umkhuhlane. Ngokusho komthetho wezimfa, umuntu obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kufanele angcwatshwe kungakedluli amalanga amathathu. lokhu sekubangela uhlupho olukhulu njengoba lamalanga ayaphela izihlobo zilokhu ziphakathi kokuqoqa imali yokuthwala isidumbu sesiya ekhaya. Isikhulume senkampani ezemingcwabo eDawu Funeral Services, umnumzana Makotebe, uthi minengi imithetho esibangela usizi olukhulu kakhulu emulini eziyabe zifelwe.
Isikhathi esisinikezwayo ukuthi umuntu othone ngalo mkhuhlane we-COVID abe sengcwatshiwe siba sincane kakhulu, kuba nzima kakhulu ngani ngoba la mafamily akwazi ukuhlangana barize imali lezo, ngoba ningakhumbula ukuthi abantu abaningi abasebenzi bastuck kule COVID, ama-companies avalile, ama-construction avalile, so isimo sinzima kakhulu. So to advise ukuthi abantu bathathe ama-policies kuzima lapha ngaphandle.
Okunye okuthwalise amagabha avuzayo abezimave laba umthetho wenqabela imota ethwele isidumbu somuntu obulewe COVID-19 ukuthi ithwale abanye abantu ngaphandle komshayeli. Lokhu sokubangela ukuthi kudingeke ukuthi imuli yomufi ibhadalele imota enye ezothwala abaphelekezela isidumbu. Isikhulume senhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lezi nhlupho sezibangele ukuthi imuli eziningi zilahlekelwe imali enkulu nxa kufiwe.
Kungathi abantu nje sebebekwa njengezinto nje, awusekho umkhuba nosiko ngendlela okuqakatheke ngakhona ukufihlana. Ndikakhulu labo ababevele belahlekelwe ngabantu ababanjwe i-corona, kuba nzima kakhulu ngoba kumele kwenziwe ngesiphithiphithi ngobuthumuthumu ukuthi agijinyiswe lo muntu ayebekwa, kanti ukulungiswa kwamaphepha kuba yinto ethatha isibanga.
Omunye wabasanda kulahlekelwa lilunga lemuli unkosazana Stebile Sithole uthi inhlupho abahlanganelazo ngesikhathi bebhujelwe zibangele ukudabuka okwedlulise amalawulo.
Thina besishonelwe amalanga adlulileyo, asiyenelisanga ukuthi sikhone ukubona isidumbu lokuthi sithole umuntu ongaphelekezela isidumbu besiye ekhaya, ngoba amabhoda avaliwe lale lockdown. Asikhonanga futhi ukuthi sithole nemali yokuthi sidinge enye imoto ukuthi abanye abantu bahambe baphelekezela isidumbu. Lalo mufi la kade hlala khona azange sikhone ukuthi sihambe siyokhulumisa laba kade hlala nabo, ngoba lathi besisesaba ukuthi maybe nabo sebelalo leligciwane le-COVID-19.
Bakhona abanye abakhala ngokuvalwa kwemikhuba ejwayele ukwenzakala ma umuntu esefile. Le imikhuba engasavunyelwayo igoqela ukugezisa isidumbu lokubona umzimba kamufi engakangcwatshwa. Kulabanye ababe befuna ukubambisa umufi umkhonto lezinye izinto ababe befuna ukuzifaka phakathi kwebhokisi. Kufika lamhlanje sokulabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amane over 1.4 million asebebanjwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amane lanye over 41,000. Nelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nguthuso Khumalo.
AbeZimbabwe abasebenza kunhlangothi ezihamba phambili kumizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kwele Botswana, abafana labo dokotela labongi balakho ukukhuthwa ngomvuzo welitshe ledayimana elizaphiwa izizalwane zakwele Botswana zibongwa ngomsebenzi eziwenzayo. Intatelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba.
Uhulumende weBotswana kanye lenkampani emba amadayimane eDBS babike umncintiswano wokukhetha isebenzi eziyisithupha ezihamba phambili ekuliseni umkhuhlane we-COVID-19. Izisebenzi ezingaphansi kwalo mncintiswano zigoqela abongi, odokotela, abatshayeli bamaloli, amasotsha, amapholisa kanye labalolonga imizwa, ama-social workers. Kodwa abeZimbabwe balakho ukukhuthwa lithuba lokuthi babe ngabanikazi belitshe eliligugu ngoba umncintiswano ukhangele izizalwane zeBotswana kuphela. Njalo uZulu nguye ophiwe amandla okuthi akhethe abayisithupha laba abazathiwa idayimani elesisindo se-carat elilodwa. Ongumongikazi e-Harboron unkosikazi Patience Duvenlea uthi bekuqakathekile ukuthi umncintiswano lo ugoqe lonke umuntu ophatheke ekulwiseni i-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi umuntu udabuka kuphi.
As foreign nurses, sometimes you find ukuthi kuba le that demarcation yokuthi this is a foreigner, this is a local, But in some instances, you find they will just accept all of you with LinkedIn, go with that competition. What I've seen, Masile Nurses Day and all that, everyone participates, whether foreigner or a local.
Kodwa uDubeni Leah uthi uma sekufika lapho okulomvuzo khona kungaba lokwehlukanisa ngemihlobo.
But you know, when it comes to things like competition where prizes are involved, where monies are involved or anything of that sort, kubale that thing you would say it has to be for the locals, it has to be for the son of the soil or the daughter of the soil. But well, whatever it is, Tina Veles is with Salasino Kaz. I mean, there are no hard and fast rules, but yeah, whatever, it's still fine, even if we're not involved. No hard feelings.
Umncintiswano lo uhlolwe liningi oguqela inhlanganiso zabodokotela labongi kwele Botswana. Umongameli wenhlanganiso yeBotswana Nurses Union, uMnumzana uBonolo Rahube, uthi kumele umiswe umncintiswano lo ngoba ungeletha ungezwani phakathi kwezisebenzi.
Botswana Nurses Union position is very clear. The competition will
umncintiswano lo uzaletha ungezwani phakathi kwezisebenzi zonke eziphatheke ekulwiseni umkhuhlane we-COVID. Thina njengenhlanganiso sithi kawumiswe.
Uhulumende lekhampani ye-DBS bakubone kufanele ukupha umvuzo we-Dine Money. IBotswana lilizwe lesibili umhlaba wonke jikelele ngokwemva amatshali gugu la ngobuningi. Umncintiswano lo uza ngesikhathi eleBotswana libhekane lokuqansa kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sekula bantu abadlula ikhulu i-126 asebulwe yilo mkhuhlane, kuthi abadlula inkulungwane ezilithumi lasiyagalombili i-18,630 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Ngumqondisi Dube indaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Impiko elandelayo sithunyelwe ngabalaleli bekhuluma ngababhekane labo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, kwele South Africa kanye lakwele Botswana.
Uhlupho lwakho ezibhedlela kulamithi akunjani, amadokotela babe baqambela amanga ukuthi anjani njani, amadokotela ezihawulela la bedinga uphilisi izanu la isenzokwayo. So hayi, athesanto asesithethini esinzima, abantu abasemakhaya yibo abangcono. Athezazi umuntu wakho igula kanje i-COVID engayo esibhedlela uyaziphuthela kudlula. Ako ezibhedlela kuthiwa uya ku-quarantine yakho kuposi olesihlabo kakhangele ukubulaa ingculaza abakhanyeli bonke babalelwa kuma-COVID. So heyi, kuzima. So abantu abasemakhaya babathola ukuphila, inhambe yabibala kakubala abantu abahambele ezibhedlela. Abemakhaya abantu bayagula besile, owesibhedlela vele kasili ngoba bahlola uhambe utshala ikhanda oso-COVID, sokuthiwa COVID isihlabo, hambe uhlatshwe isigodi enyaweni bathi COVID. So into ziyakhona lezi asisakwazi okuyikho. Ngikhuluma lo Mcijo Mkwananzi useBotswana. Hhayi, athe into esibhekane la i-1 uphela uhlupho olukhona, abantu abasemakhaya babathola ukuphila abafutha nje ama-orange amagwava lani, kodwa bayezibhedlela bayafa. So esingabakwazi kuyini into enzonezi ukuthi kuthiwe lokho yikho sibile kumele kuncede? Ngapha abadokotela esithi hayi lokho akulunganga, kodwa sibona bonke abantu ababanjwa ama-COVID abasema-reserve bayaphila bonke, kodwa bahambele ezibhedlela akula lo yedwa ozoza kuthiwa abaningi bakhona uzothiwa sebefile.
Inkinga esilayo bantu, mina njengami bantu, inkinga elayo, inkinga yendlala. Sihlezi ezindlini, akulakudla, sivalelwe, ungaphuma uyabotshwa emagwekwe.
Hawu, mina ke ngisesedlini phela emangweni wetholotholo. Hawu, ngile nginabantwana khona ngale. Hewu, akuzima, kuzima msakazi, kuzima. Nanko nezulu selisenza okunye nje ukuthi amabele egcine etotile. Asazi ukuthi kuyothiwani msakazi omuhle. Nginabantu abampela khona ngale bahleli babodwa mpela, abanankani. O-Brian nabo-Lilieni nabo-Enedi. Awu, kunzima, kunzima. Bazongixolela nje umsakazi ma ungangifikisela nje leli lizwi ukuthi hawu bangixolele. Kuze kulunge, kophela ma uNkulunkulu engasibulalanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbiko nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Inkulungwane zamafulegi zaziphapha kuvetha umoya oqandayo mhla umnumzana Joseph Robinette Biden Jr. efungiswa ukuba ngumongameli weMelika phambi kwedale lephalamende eleCapitol Hill mhla ka 20 kulinyanga. Emazwini akhe uBiden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi ebambane ukuze enqobe ingxaki ilizwe leli elibhekane lazo njalo ecande ikusasa elibalulekileyo.
History, faith and reason show the way of unity.
Imbali, ukholo, kanye lomqondo, yikho okusitshengisa indlela yokubambana. Asibambaneni ngesizotha langenhlonipho. Asibambaneni sekele ukuthukana. Asehliseni umoya.
Unity is the path forward.
Umongameli Biden wethula umbiko njalo oqondane lamanye amazwe omhlaba.
We will repair our alliances and engage with the world once again.
Sizavuselela ubudlelwano bethu labangane bethu sibuye sikhulumisane njalo lamazwe omhlaba. Hathi ukukhangela emuva kodwa ukudinga indlela zokucanda ikusasa elihle. Sizakhokhela hathi ngesibonelo samandla ethu kuphela kodwa ngamandla esibonelo sethu njengeMelika. Lathi selisiya ngomutsha wendoda, umongameli Biden wasayina iziqondiso ezinengi ezihlose ukufeza injongo zombuso wakhe. Esinye salezi ziqondiso ngesokubuyisela iMelika kusivumelwano seParis Climate Accord. Esinye sasingesokubuyisela ilizwe leli kunhlanganiso yeWorld Health Organization. Esinye sesula umlayo obuvimba izethekeli ezivela emazweni okholo lwesiMoslemu lamanye asezwekazi leAfrika. Esinye isiqondiso simisa uhlelo lokwakhiwa komduli oyehlukanisa iMelika leMexico kanye lesiqondiso sesiphangiphangi esasetshenziswa ukuthi lolu hlelo luthole imali yokwakha lumduli. Kumbiko wakhe umongameli Biden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi eqale kakutsha. Wakhuthaza njalo abantu ukuthi babe lethemba bengesabi njalo babambane hathi ukwehlukana. Wathi abantu kumele balobe imbali enhle ezatshengisa izizukulwana ukuthi iMelika yasebenza nzima yaqinisa inkululeko yayo njalo yaba ngumzekeliso omuhle emhlabeni jikelele. Kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe yi-COVID-19 abathi umnumzana Sibusiso Moyo, uJoel Biki Matiza loParazai Zimondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.